sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Amukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Alright, njengoba sile COVID-19 le khona asakwanisi ukuthi sihlangane lama lectures ethu physically, but for ukuthi sifunde online kulezi mali ezifunakala eziningi, amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afforde. So at least ngasiyancediswa ukuthi sithole amadata lawa. Kuyakubona.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku, okuvezwa ikukhuphuka kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Umongameli Joseph Biden weMelika uvula ngokusemthethweni umhlangano wokukhuthaza umbuso wentando kazulu lenkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika owe-Summit for Democracy. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi iCOVID-19 isikhwaza ngolaka ngalezi nsuku, okuvezwa ikuqonga kwenani labahlolwa betholakale belegcikwane leli ngelanga. Lokhu sokubangela ukuba lamakolishi emfundo yaphezulu amaningi abanjwe ngamandla okuthatha amanyathela okuphindela kuzifundo zebulenjini emizameni yokwehlisa ukuthelelana kwaleli gcikwane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abafundi bemakolitshini amanengi emfundo yaphezulu bemukela ngemibono ehlukile ngezifundo zebulenjini. UVigilant Shoko ofunda eMidland State University uthi kuhle ukufunda ebulenjini kodwa kuyadura.
For ukuthi sifunde online kulezi mali ezifunakala eziningi, amadata ukuthi siwathenge angeke siwa-afforde. So at least ngasiyancediswa ukuthi sithole amadata lawa. Kuyakubona.
USharon Khumalo laye ofunda eMidland State University uthi ukufunda ebulenjini kulobuhle lobubi bakho.
Uhlelo lolulu lulama-advantages lama-disadvantages. I-advantage ukuthi liyasenza ukuthi sivikeleke kumkhuhlane lokhona owe-coronavirus, because really the virus is so deadly, abantu bayafa, and lathi i-health yethu iqakathekile njengama-students lama-lecturers. So ama-disadvantages ukuthi in terms of i-data, i-Wi-Fi esiyibhadala ku-fees lana esisebenzisa esikolo, at least ngakube kuthiwa nxa sisezindlini siyayithunyezelwa lathi ukwenzela ukuthi sikwanise uku-accessa ama-online lessons wona lawo.
Osakhulayo olilunga ledale lephalamende eBulawayo East uNkosazana Melisa Chikambi uthi ukufunda ebulenjini kuqakathekile ngoba kuza kwehlisa ukumemetheka kwe-COVID-19.
Kuyaminimiza ama-cases e-COVID-19.
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi kunzima ukuthola imali yokungena ebulenjini.
I-COVID leyi isiphambanisele into eziningi kakhulu, especially kubafundi lapha. Asithwele nzima shem kakhulu nge-COVID ngoba iza ngendlela ezijeneyo, liyathi lisarelaxile, lisayikhangele lebi khona sokubuya eyinye into esingaziyo lokuthi izophetha ngani. Njalo ungakhangela kathesi angithi abantwana benast sebeyafunda online, yabona. Abantwana laba idatha liyadura, one imali itholakala nzima, ugetsi uyahamba. Idatha lethu eZimbabwe lalikhwela every day, umntwana agcine omunye eswela ukuthi enzeni, agcine umntwana esephuma uhambe ethwele ilaptop.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube usekhuthaze uZulu ukuba ahlale eqaphele elandela iziqondiso zokuzivikela ekubambeni iCOVID-19 ezethulwa ngabezempilakahle.
Abanye nje bayazihambela ngobusuku omunye uvelale omunye uvelale ebuye ezohlanganyela labanye uyabe engazazi ukuthi ulakho nxa ebuye wazohlanganyela nabanye nje akula test akulani it's obvious uyatshiyela ithelele lonke engifuna ukukukhuthazayo ukuthi ngithi ebantwini bakobulawayo sicela sinanzelele abanye bazabuya bevela khatshana bezohlanganyela lapho engxenye yabe engazazi ukuthi ulakho etshiye kuhlanyele kobulawayo asinanzeleleni asizondani kuyikuzama ukuvikelana
eZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele COVID-19 abedlula ikhulu elilengxenye lenkulungwane 150,628 kwasila abedlula ikhulu lenkulungwane 129,095 kwabhubha abaphose bafike inkulungwane ezinhlanu 4,720 okwamanje kugula abedlula inkulungwane eziphose zibe nhlanu 4,996 emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane uhulumende senelise ukuhlaba abantu abaphose bafike izigidi ezintathu 2,926,141 ngokugcweleyo kuthi abangaqedisisi ukuhlaba sebephose bafike kuzigidi ezine 3,907,860 ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Usenjalo isikolo seboarding eSt Christopher's Primary edolobheni leGwanda sesivaliwe kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-COVID-19 abafundi abakugrade 7 abafika phose amachumi amathathu batholakale belegcikwane leli kuliviki okudale ukuthi abezempilakahle bethathe isinqumo sokuvala lesi sikolo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba eseGwanda. Silokhe sikudaba linye. Ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngosuku sokusethusa kakhulu izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ebesezilungiselela ukuyadlalela ikhisimusi lezihlobo ekhaya. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ugatsha lwezempilakahle kwele South Africa lumemezele ukuthi kulabantu abaphose bafike izinkulungwane ezingamashumi amabili close to 20,000 ababanjwe umkhuhlane wecoronavirus emaholeni angamashumi amabili lane edluleyo. Leli nani selithusa abaningi abavela eZimbabwe njengoba kumavika ambalwa bebehlaselwe yilo mkhuhlane ngosuku bebephansi kwenkulungwane ezinhlanu below 5,000. Lokhu sekuthiye iningi lezalwane zeZimbabwe zikhathazekile njengoba zilungiselela ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi. Lokhu kwenzakala futhi ngesikhathi lapho kulindwe umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi enze isimemezelo ngemigoqo ezaba khona kulandela ukukhwela kwenani labahlaselweyo ngosuku. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Ethel Ndlovu uthi sebedlela evalweni njengoba sekuyisikhathi sokuthi balubhekise ekhaya.
Lokhu kodwa nje kuyasikhathaza kakhulu because isikhathi esilaso sokuthi siye emakhaya yiso sona leso. Kumanje asazi ukuthi kuzoyenzakalani kodwa kufuneka sihambile emakhaya. Abanye sesiye sabukela izihlobo zethu zingcwatshwa zingekho, sishonelwa ngabazali bengekho kodwa bese kuthiwa mabe kuyavuma besidedele sihambe emakhaya ngoba le ndaba inzima le inzima mpela ayisinikezi ubuthongo.
Abanyeki abanjengo-Nyson Moyo besabela ukuthi abaya ekhaya bazalithwala leli gciwane bayiligcwalisa ekhaya ngesikhathi ezempilakahle zivele zintengantenga eZimbabwe.
Imajority yabantu abasuka la beya eZimbabwe for ama-holidays they are not vaccinated, abavaccinatwanga. Ama-vaccinations asezim are very slow and very low. So kusho ukuthi nje uDisemba lo it's a death sentence for a country enjengeZimbabwe. Yikho manje ukuqala kwenkathazo iyangena ke manje i-corona eZimbabwe and izongena strong ngenxa yabantu abasuka la bethi bayavakashela abantu abadala kanti cha babaphathela inkinga zodwa.
Umnumzana Vusa Ncubena uthi ubuhlungu ukuthi uhulumende weZimbabwe ubevele seqinisile imigoqo yokungena elizweni.
As it is sikhuluma kanje vele ezimo kunalo umthetho ukuthi wonke obuyayo kumele aye quarantine for 14 days from esikhwameni sakhe vele nje khona lokho kodwa sekuvele ukuthi whether ama cases akhuphuka uayenzani ezimbabwe sebefakile vele umthetho ukuthi oyalapho 14 days quarantine PCR test konke lokho kusuka elokuzene esikhwameni sakho whether uteste negative 14 days quarantine.
Incitshika zithi ziningi izibonelo esikhombisa ukuthi igcwane le-Omicron elimemetheka ngamandla kwele-South Africa alilabo ubungozi obufika kula aseke abonakala. Bangaphansi kwamachuma amane 36 abantu ababulewe yi-coronavirus phakathi kwabaphose bafike izinkulungwane ezingamachuma amabili abahlaselweyo. Zibika njalo incitshi ukuthi inani labavalelwa ezibhedlela lilogula phansi kakhulu xa uqathaniswa lendlela ebeliqonga ngayo uhlandla lakuqala elesibili lelesithathu sokuhlasela kwe-coronavirus. Uhulumende usebuye wapha imvumo yokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yesithathu okuyinto encitshe zithi iza kupha kuvikela okukhulu ikakhulu ngalesi sikhathi ele-South Africa selingene kuhlandla lesine lokuhlasela ngamandla kwalo mkhuhlane. Sebe sedlula izigidi ezintathu over 3 million asebehlaselwe i-coronavirus kwele South Africa selokhu yaqalayo. Asebefile bona sebe sedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisishiyagalolunye over 90,000. Abahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus sebe phezu kwezigidi ezingamachumi amabili lesithupha over 26 million. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Umongameli Joseph Biden uthi kumele amazwe wonke avikele umbuso okhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lentuthuko emhlabeni wonke. Wethule lokhu ngesikhathi evula ngokusemthethweni umhlangano we-Summit for Democracy oqoqoye lelizwe leMelika okukhuthaza umbuso wentando kazulu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UBiden utshele abakhokheli bamazwe atshiyeneyo abehlanganiso ezizimeleyo labanye abasemhlanganweni lo oqale namhla njalo ogqitshwa kusasa ukuba uyaxega umbuso kaZulu emhlabeni wonke jikelele.
Democracy needs champions. And I wanted to host this summit because here is the here in the United States, we know as well as anyone that renewing our democracy and strengthening our democratic institutions requires constant effort.
Ngibone kuqathikile ukuba ngenze umhlangano lo ngoba kukhanya engani kwehla ngamandla emhlabeni wonke jikelele lakwelemelika ukuba lo mbuso okhululekileyo. Lokhu kuvezwa luphenyo olwenziwe yi-Freedom House labanye. Kuqakathekile kakhulu ukuba kube lo mbuso kaZulu emazweni wonke. Kwelemelika siqhubekela phambili sonke isikhathi sizama ukuvuselela umbuso obalulekileyo uthakazizelelwa ngabantu abaningi.
American democracy is an ongoing struggle to live up to our highest ideals and to heal our divisions.
Uthe ilizwe lakhe selibumbe isikhwama sokuvikela umbuso okhululekileyo emhlabeni wonke jikelele njalo lokulwela amalungelo entethele zindaba ezihlaselwa ngabanye ababusa amazwe ancindezela uZulu.
We're doubling down on our engagement with and support of democracies around the world. Working with our Congress, we're planning to commit as much as $224 million in the next year to shore up transparent and accountable governance, including supporting media freedom.
Sesilesikhwama esethulwe nguhulumende wami ledale leCongress esilemali edlula izigidi ezingamakhulu amabili $224 million ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo. Zabe sisekela umbuso okhululekileyo, intethele izindaba lokunye ngoba umbuso obalulekileyo uba khona nxa abethula imibiko bekhululekile.
Standing with democratic reformers, promoting technology that advances democracy.
Ekhuluma njalo emhlanganweni lo umongameli Hakainde Hichilema wakwale Zambia ute uthakazelela ukuba abantu sebezibusa elizweni lakhe.
In our country Zambia, earlier this year we saw a democratic revival. The leading actors were the people of Zambia.
Ngomnyaka lo kube lombuso okhululekileyo, abantu bonke benze kwaba lombuso okhululekileyo, bazenzele bona ngokwabo ngesikhathi sabo zusenzwa ukhetho, bazulwele bona ngokwabo. Ukunqoba okwenziwe ngabantu kuveza ukuthi umhlaba wonke jikelele ungakwenza konke lokhu.
They were brave and proud. They ignored the threats the intimidation and the obstacles that were put in their path to vote for a better future.
Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo okwamanje baqhubekela phambili besethula imibiko yabo emhlanganweni lo wenzelwa ebulenjini be-internet besebenzisa iinkundla zokuxhumana. Kulamazwe alijumi lantathu avela kuzwekazi le-Afrika alabantu abasemhlanganweni lo. Elezimbabwe kalibizwanga nguhulumente kaBiden. Ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi elezimbabwe kalibizwanga nguBiden ngenxa yokuthi ilizwe kalibuswa ngemfanelo.
IZimbabwe ukuthi bayichiye phandle yikuthi ikhuluma idemocracy ngomlomo kodwa ngezenzo idemocracy ayikho. Akula muntu okhululekileyo kusukela nje kuZulu ozihlalele emakhaya kuze kuye kubona laba abakhulu labakhokheli bamabandla.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana kuthula majazi laye oyingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angithi vele bayalwa abantu labo iMelika neZimbabwe. Yikho iMelika yafaka umthetho okuthiwa yiZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act. Umthetho lo ulezinqumo eziningi ezafakwa ngele Melika bezifaka ukuthi iZimbabwe izigcwalise. Ezinye zalezi zinqumo yikuhlonipha imithetho yeZimbabwe esingathi yi-respect for rule of law. Lokuthi nxa sisiba lokhetho lweziphathamandla lube yilokhu okuthiwa yi-free and fair election. Okunye okukhulu okwadala ingxabano yindlela uhulumende welakithi owathatha ngayo umhlaba owawusezandleni zabelungu.
Kodwa umnumzana Believe Gawule oyebandla lezanu PF uthi akumangalisi ukuba eleZimbabwe kalibizwanga emhlanganweni lo.
President nalo uBiden engusenator yibo abacraft izidera bona wabantu, yibo abanikazi bezidera. So what do you expect umnikazi wezidera esilwa leZimbabwe bavele basempini leZimbabwe lo muntu nguye umuntu ke okuthi sibili thina njengeZimbabwe ukungena kwakhe kuthi ukuthi thina akutshintshi lutho i-America very foreign policy ayo veso zitshintshe ngokunjalo as expect ukuthi basinxuse emhlanganweni yabo enjengayena leyo ngoba balenjongo kuyakhanya ukuthi balenjongo umnikazi wezidera usemsebenzini ngako kade siyagcwalisa khona okwaba bekwenza bencindezela iZimbabwe ngendaba yeland babuhlungu njengeland ngendaba yeland kuphela akulanye into ekhona ngabandla bancinzana labo Britain amazwe oBritain ngale.
Abasemhlanganweni lo bamele amazwe edlula ikhulu bakhangelelwe ukuba bazosebenza ngamandla emazweni abo ukwenzela ukuthi kube lombuso kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingukips Dube.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukuzithuthukisa kanye lokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Amabandla ezombusazwe athi alokhu ekhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ngesikhathi kulindelwe uhlelo lwekhomishini ebona ngokuqhutshwa kwalolu hlelo eZimbabwe Electoral Commission olukhangelelwe ukubhalisa umphakathi emawadini. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathabeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, usichasisela ngokwenzakala esigabeni sakhe.
Sizama ngendlela zonke ukuthi abantu sihlokhe sizasikhuluma nabo emasouth ukuthi khona kaba uyirejista ukubhalisa ukuvota. Indawo esikizo kungananzelela indawo zethu zonke esinazo sile ndawo enjengabo Big Bridge abasemakhaya bayethawo nendawo enjengabo Plumpt abasemakhaya kumarobal baye Plumpt indawo ezingamatopo emakhaya baye emaphisa. So kungangananzelela abasegwanda emakhaya bahlale egwanda town sile nkinga inkulu kakhulu kuzima esiqhotana ukuthi indawo zikhatshana and indawo zikhatshana sibe sasijabulile ukuthi izeki ngakakhansel indaba ka-6 December ukuthi abantu bakithi bazo wale chance ukuthi babe khona kuma village yabo bayiregister kuma village yabo. Sasijabule kakhulu but udule esilalo manje ukuthi sibona even ama-diaspora ngayizevakatsha emakhaya sasibethemba lokuthi bazoregister ukuvota. So yi-problem esinayo kakhulu ukuthi abantu ikakhulu indaba yezithupha futhi abantu bakithi abanazithupha yokuwazi ukuthi uzimo okukhona most emathebeleni abantwana abaningi abazalwa eSouth Africa abazalwa abaselwayo ngesikhathi segrawundi izizukulwana zilazithupha konke lokhu sibe sijabulile sisanda ukuzandukiswa kodwa hhayi silokudala okukhulu kakhulu.
Manje uhlupho lolu abantu bayenzani, bayenelisa yini ukuthola incwadi ukuthi bayithola ama-birth certificate bizithupha?
Siququzele kakhulu ukuthi bancediswe ukuthi bebhalele izincwadi. Okwamanje o-chief labo sebhuku bayazama ukubhala izincwadi ukuthi bahambe kulezo ndawo. Ikakhulu nganazelele lasile problem ye-transport, izimoto ezithwala abantu efika kule ndawo. So siyancedisa ukuthi khona abantu bayofika endaweni lapho abaza khona ukuthi baregister, futhi inani lulutshwana ukuhamba kuleyo ndawo ngoba indawo ezikhatshana kakhulu. Izulu kade liqalile kuna, kuba nzima kakhulu kakhulu imigwaqo abantu ukuze bayifika ethawini izimoto nalezi ezikhona kuba nzima kakhulu. So siloku nzima okukhulu kakhulu ukuthi nxa izeki ngazange ngicabange kahle ukuthi besivulele kusenesikhathi saba le problem kakhulu. Ikakhulu nasinanzelela izindawo esikizo ikakhulu osebhuku lama-village head izincwadi sabacela ukuthi babhale. Abantu abaningi bayakhala sikhulu kakhulu ukuthi hhayi ezincwadi kasizitholi kodwa silokhu esikhala futhi sithi ababhale izincwadi bayifika kuleyo ndawo.
Kodwa inhlelo zenu zokukhankasa ziqhubeka kuhle yini?
Abantu bayafisa ukubona bahlangana. Izinto esizenzayo kuphela ukuhlangana kuma-structures emahofisini ethu, sicheck ama-structure ethu ukuthi sibize imihlangano ukuthi abantu babe khona kasivunyelwa. Kuba le problem siyadistejwa ngamapholisa kodwa simangaza ibandla elibusayo yilo lenza imihlangano bona kiwa thinki le themba ukuthi into kuthiwa yi-COVID kayisebenzi. But thina abasithanga i-COVID kathesi kuzoba nzima kuleyi i-COVID ekhona entsha le sibona ngani kuzaba nzima kakhulu ngoba yibo vele abafika ngayo. Engingakutsho ukuthi abantu bethu, abantu bonke beZimbabwe sebekhathele ngombuso okhona. So bazimisele ngoba bakhuluma nathi besitshela ukuthi bakhitha sisebenze nzima ukuze sitshintshe lowo mbuso okhona.
Lo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Siphinde saxoxa lomnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
If ZEC does not come down to the people ukuthi kona kube lula ukurejista ngoba umuntu osuka lapha eminyela ukuthi athole imali ukuthi agada aye town abusesiye efamana lapha kula mahofisi ezek kusuka kube nzima. And yiko okunye okwenza ukuthi kona abantu besigcine bedonda i-registration igcine ingaseyenzakali ngoba anto yabona kathesi already sikhuluma lapha koBulawayo. We gain to lose ama constituencies athize ngoba right now we've got 12. But nge number esinazo lezi as registered to vote currently, we might end up seselele 9 constituencies or something like that, which becomes a disadvantage to Bulawayo as a province and as a city ngoba nxa singathi maybe it was a big slice of cake that was supposed to come in 12 pieces. So kusijulo ngasho kuyabuya 9 pieces. Sesilahlekele ngama pieces angu 3. Kodokwana in resource distribution we are affect i province ngendlela enkulu kakhulu. So it's a worry definitely for us ukuthi izeki ayisenelisi ukuthi buye phansi. But mina as far as I'm concerned, when I was looking into it and trying to query, I think it's all about resources ngoba angithi ibudget inkoni i-announce parliament ayikapaswa lokupaswa kathesi in parliament ukuthi kona ibisiqasuba implementable ukuthi kona uMinister of Finance aqasho dispersa izimali lezo ngoba uthi bephume phela izek. It's all about money, it's resources, it's fuel, it's all those things. So into ezikhona manje sizigagela. So which means that thina ama parties bani ngabe so manje sikasho ukuloba with parliament and amalungelo eParliament labakithi speed up this process kumiswe kwini ukwenza ukuthi kona ibudget iqasho ukuimplementwa and then izinto iqasho ukuhamba ngoba I mean I think that's one of the issues that is probably holding it back ngoba ukuthi kona kuthi wona hayi izekele sibuya ngoba kulesanjala lokwana nalokwana is just a total lie.
Abasakhulayo bezenelisa yini ukuthi bebhalise ngoba siyasibona bekhala ngencwadi lezi zama ID liyake likukhangelela khona kokho kwezithupha lencwadi zokuzala.
Yes, yes. Kakhulu sibili and I'm happy ngoba the president himself actually announced in one of his Meet the People talks recently ukuthi kona can we have a registrar general's department easing up on a lot of formal requirements lana akade ebangela ukuthi kona abantu bengathola amaphepha amadokuments awo afaneleyo. And I think we're going to have a situation whereby even ngiyakwazi emakhaya vele besokulula ngoba usabhu lezinto ukuthi abesebevunyelwe ukuthi babhale incwadi zokufakazela umuntu ukuthi akwazi ukuthola ama-birth certificate and then later on ezithuba and so forth. And I'm seeing that suddenly coming into towns whereby president saying no, let it not be difficult for anyone to acquire this. Ngoba kathesi as we know, abantwana asebezalwa lensuku vele umuntu uhlezalwe etephuma empilo kwabana kumbe e-UBH kumbe e-Matadei uhlephuma i-birth certificate iyabise number ezithuba already. So kusiba lula ke lokwana kodwa sikhulumela laba abazalwa before that.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF esixoxelaye ekobulawayo. Okwamanje esizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Hele Melika libika ubana lizimisele ekubeni lethemba lokunikeza umuntu wonke inkululeko yokuzikhethela inkolo umuntu afuna ukuyilandela empilweni. Emazweni ayihlukeneyo womhlaba sesinanzelele ukubana ohulumende baqhubeka behlukumeza, bebopha, ukwethusela lokubulala abantu ngezizathu zokuthi inkolo yabo kayemukeleki kulawo mazwe. Kusho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken. Uhulumende kaBiden Harris uthi uzimisele ekusekeleni lokulondoloza ilungelo lomuntu wonke lokuzikhethela inkolo ayifunayo empilweni ngokuthatha amanyathelo wonke okukhuza lokumelana labohulumende abephula lawo malungelo. Minyaka yonke uBlinken uba lomthwalo wokuqamba ngamagama ohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo abadingeka ukubana bakhuzwe kumbe bajeziswe phansi komthetho we-International Religious Freedom Act ngoba behlukumeza lokwephula amalungelo abantu ngezizathu zenkolo abayikhetha ukulandela. Lo nyaka uSecretary Blinken wazise ukubana eleBema, the People's Republic of China, Eritrea, Iran, North Korea, Pakistan, Russia, Saudi Arabia, Tajikistan, kanye leTurkmenistan njengamazwe asebonakale ukubana aqhubeka esephula ilungelo labantu lokuzikhethela inkolo abayifunayo. EPakistan, Saudi Arabia, Tajikistan, leTurkmenistan, uBlinken uyekethise kancane izijeziso lezi phansi komusa kamongameli welizwe awuvunyelwa yilo umthetho we-International Religious Freedom Act. USecretary Blinken uphinde wafaka kuluhlu lokubheka ngelihlo lokhozi ele-Algeria, Comoros, Cuba leNicaragua ngokuphathelane lamalungelo okuzikhethela inkolo. Uphinde wafaka kuluhlu lwamaqembu lenhlanganiso ezephula amalungelo lawa ngoba ele nkolo ayilandelayo belwisana labalenkolo ehlukile kuleyabo abanjengamaqembu amalucacha awe-Al-Shabaab, Boko Haram, Hayat Tahrir al-Sham, Ansarala, ababizwa njalo ngokuthi Houthis, abe-ISIS, ISIS Greater Sahara, abe-ISIS West Africa, abe-Jamaat Nasr al-Islam wal Muslimin, labesi-Taliban. Inhlupho zokulondolozwa kwenkululeko yokuzikhethela inkolo emhlabeni jikelele okwamanje iqhutshwa ngabantu bona labo okumele bayilondoloze abanjenguhulumende, kutsho uSecretary Blinken. Bakhona njalo abantu abakholelwa ukuthini kakula enye inkolo ngaphandle kweyabo emazweni wonke womhlaba. Laba bantu bafuna eyabo kuphela inkolo ilandelwe, badale umona, inzondano lokulwisana lalabo abalenkolo ehlukile kuleyabo abadinga ukubana bakhuzwe. Elemelika lithi lizaqhubeka likhuthaza nokukhuza ohulumende bamazwe atshiyeneyo ukuthi afunge ukujezisa bonke abephula ilungelo leli njalo lizinikele ukusebenza labohulumende bamazwe ehlukeneyo, inhlanganiso ezizimeleyo, abamabandla inkolo ezehlukeneyo emhlabeni jikelele ukumelana lenhlupho zokuhlukunyezwa kwabakhetha ukholo olwehlukene labanye.
silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.